Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla zimbili ngompalakazi 2016 nguntungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje.
By Wednesday amabhenga besengelayo ibhonothi kuma votes abo abantu besebewathethe wonke sasingawucabanga ukuzaba njalo sebesilandile abanye bezosicela ukuthi khona manje kungenziwa njani. So okukhona kathesi ukuthi sisahlana la amabhenki sibone khona iway forward yethu injani.
Amabhanga amanengi abikwa esephelelwe imali esanda kwethulwa eyama bond notes.
Ethi ngendlela endiqonda ngayo abantu ngani besaba ngoba uma demonstration emaningi sesibona abantu bebotshwa, abantu betshaywa, abantu benyamalala. So ngenxa yakhona lokhu abantu besaba ngenxa ye-ECF brutality futhi uhulumende okhona uyanyembezela abantu, uyavalela abantu, uyanyamalalisa abantu.
Omunye wabaziwa ngokutshengisela besola ama-bond notes umnumzana Ishmael Khawuzani owetajamuka sesijikele uthunjiwe ngamapholisa izolo watshaywa kabuhlungu. Kwezemidlalo amaqembu enguqu aqede kuzinga laphezulu kungalane ye Southern Region Soccer League azadibana kumncintiswano weJoshua Mqabuko Nkomo Top 8. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabhanga amanengi abikwa esephelelwe imali yama bond notes yona ethulwe ngomvulo libhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe. Unompumelelo Moyo usipha loludaba.
Ekhuluma le Studio 7 ngemva komhlangano lezakhamizi kunye labasakhulayo bakobulawayo oqoqwe inhlanganiso yebulawayo Residents Association le National Youth Development Trust umsekeli kasiba lukhulu we-RBZ umnumzana Khuphukile Mlambo uthi amabhanga awasela ama bond notes ngakho ke wonke asecela enye imali.
By Wednesday amabhenga besengelayo ibond note kuma votes abo abantu besebewathethe wonke sasingawucabanga ukuzaba njalo sebesilandile abanye bezosicela ukuthi khona manje kungenziwa njani. So okukhona kathesi ukuthi sisahlana la amabhenki sibone khona iway forward yethu injani singayihambisa kanjani. But nasaprinta $12 million ama bond notes and asifuni ukuthi ama bond notes agcwale nje kumarket kodwa kasifuni futhi ukuthi sibange ama shortages. So ufuna sikhulume nobhenki ukuthi wena i-balance singayithola ngapi.
Uqhubeke ethi abemaphandleni labo somabhizimusi basebenzisa i-bond i-rand lepula ethi labo abathenga i-dollar lemelika nge-bond kubo siphatheleni kobulawayo ababekwazi ukuthi bayaqilwa ngoba basuka lapho baye ebhenka leyo mali bathole inzuzo.
Ngoba sengizwile abanye besikhona kule exchange rate yama-bond lama-dollar kodwa izolo ngibengisekhezi ngangena ngathenga amanzi banje lethu amanzi ayi 50 cent ngathenga imbodlela ezingu-4 ngababhadela nge-$2 nge-bond note bayithatha one 1-to-1. So kunjengise something okutsho ukuthi khona emakhaya ngibona ngani abantu bayakwamukela ukuthi i-bond note ijintsha 1-to-1 le-US dollar.
Umlambo uthi baphakathi kokukhulumisana lamabhanga wonke eZimbabwe ngendleko eziba khona lapho abantu bethatha kumbe begcinisa imali yabo ebhanga ngoba iphezulu kakhulu ethi uyajabula ngoba isilinganiso somthelo ozalwa yileyo ebolekwa emabhanga sesehlile uma kuqathaniswa leminyaka edlule.
Ukuthi amabhanga nxa sehlile ukuthi awuthole izimali kwenzindawo abuye Reserve Bank asilaka asenelisi lokho ngoba asila i-local currency yethu. So asila amandla ukuthi sibavalele kodwa sikwenzeka ukuthi sikhulume labo sibakhuthaze ukuthi behlise ama-bank charges.
Unkosikazi langelihle Sibanda ka ward 14 kobulawayo utshengise ukukhathazeka ngokuswelakala kwebond emabhanga ngesikhathi bekhanyelele ukuhola.
Since amabond notes engalandanga ukuzoiza i-cash shortage, kuyinokuzasipha imali yokuthi khona abantu behole imali zabo zikwanile. Since ibond note ingasebenzi khona lokho, izavela ngaphi imali yokuthi abantu bethathe izimali zabo zikwanile.
UStanley Moyo osakhulayo ubike ukuba ibond note alibaletheli lutho njengesizwe.
Sikhayelela ukuthi mhlaka 1 uziyefika umhlaka 16 i-activism vela. Sinazela laphana ukuthi ibond note laphana lona vele alisiletheli lutho la eZimbabwe la. Ibond note is fake. If you try laphana ingwazama uscratcha laphana ngiphephe ngilembe limhlophe. Uyabona kuyaphuma ikhala laphana.
Ukusilela kwemali kuqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo njalo indwendwe emabhanga iya ikhula abantu batshona belindile kodwa akula mali abayitholayo labo abalenhlanhla baphiwa amadola angamachumi amahlanu ngelanga kumbe amabond angamachumi amahlanu kodwa indwendwe azipheli. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Omunye wababotshwe ngomvulo ngaphambilini kokutshengisela phezu kokwethulwa kwemali yama-bond notes umnumzana Ishmael Khawuzani onhlanganiso yetajamuka sesijikile ubikwa ethunjwe ngamapholisa ensitha izolo watshaywa kabuhlungu. UKhawuzani ulomfo wabo obulawa ngesikhathi sokhetho luka 2018 ngesikhathi sika 2008 ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZanu PF. UKhawuzani ubikwa ephuke unyawo njalo esesibhedlela eHarare. Asenelisanga ukukhuluma laye. Abanye ababebotshiwe ababalisa isikhulumeli setajamuka sesijikile umnumzana Promise Mkhwananzi bakhululwe izolo ngumthethwandaba. Kuyonale iviki bekukhangelelwe ukuba lokutshengisela zinhlanganiso ezimbalwa ezibalisa yona itajamuka iZCTU lenhlanganiso yababalisi bemaphandleni iRural Teachers Union of Zimbabwe bonke besola ukusungulwa kwama-bond notes. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngokutshengisela lokhu.
Bona zani kungabe kulezi ndaba ezimbala okuqala ukuthi bona labo ababexoxa ama-demonstration angikhona zingebenze i-grand yaneleyo. Ngikhuluma nje nami kade ngingakwazi ukuthi ama-demonstration angikhona yabekhona. So kesi isikhathi wathe ukuthi amajakala asuke exoxa izinto lezi ngendlela encwele sangasangaum nobolise abantu ku-ground kodwa izinto zankhona uyabuzibane kumasebandawo. And then second, I think because i-state ngendlela elisonda ngayo abantu ngani besaba ngoba kuma-demonstration amaningi sesibona abantu bebotshwa, abantu betshaywa, abantu benyamalala. So ngenxa yakhona lokho abantu besaba ngenxa ye-history ye-brutality futhi uhulumende okhona uyancindezela abantu, uyavalela abantu, uyanyamalalisa abantu kusukela ngo-1983 kuze kube kathesi. Zani babe sesaba ukuthi bangatshengisela engxenye umuntu angagcine senyamalele kumbe sesejele betshayiwe.
Manje kuyini okungenziwa ukuze benelise ukuba lesibindi?
Yeah, I think labaqoqa ngkhona laba abaqoqa ukutshengisela ngkhona kumane beqoqeke labo bengapho ngivuka hayi isibibile demonstration engazange beqoqa abantu kuhle. So okuqala abaqoqi bangkhona yilaba lomlandi ukuthi behlele izinto zabo kuhle ngoba ngibona sani bahlela ama-demonstration abo emanyisibhedlele bengazange bengene ku-ground. Yi-problem. Okwesibili, ama-demonstration a-organize ama-political parties. Abanye abantu babe ngafuni ukuthi bengxenye ama-demonstration a-organize ama-political parties. Kodwa nxa kuyinto kazulu wonke abantu bengayisekela. So khona lokhu kuqakathekile. Into okuningi siyabe sibale ezibhedleni ukuthi kade kule-demonstration and i-demonstration yakhona iseyibili. So ama-demonstration yinto a-organize i-newspapers, yino-sacties. These things are organized on the ground. Akhona in elite places and elite spaces and in newspapers.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Amadolobho amanengi elizweni abikwa esalela muva kunhlelo zentuthuko ngenxa yokuphanjaniswa ngabezombusazwe. Kubika intathelizindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Umqondisi wenhlanganiso yeCombined Arara Residents Association CRA umnumzana Mfundo Mlilo uthi ngesikhathi amadolobha omhlaba enanza ilanga lokuthuthukiswa kwawo ukufika kusimo seWorld City Status aweZimbabwe lokhu esalela ngoba kulokuthile okudingakala ukuba lokhu kwenzakale.
Kumele kube lalokho okuthiwa ivision kumbe ugwalo olutshengisa ukuthi ngathi city iya ngapi. Kumele sibe leplan yokuthi siya ngapi. Siyakhali kule London plan, kule Joburg 2040, bayavumelana baya khona ngale ukuze abothole ukuthi sivumelane sibe le social contract. Okugcina umqoka nxa uyi world city status okuqala okuphezulu kulethwa ngama social and economic rights, i local authority kumele i deliver.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso ya Harare Residence Trust umnumzana Albert Mazula uthi lokhe amadolobha weZimbabwe ekhatshana kulesi simo singakhangela indlela ehluleka ngayo ukusebenzela uZulu inkinga ezifana lokusilela kwamanzi amadamu lemigwaqo kubhakile.
Ungakhangela iCaledonia ile mnyaka phose efika i16 bekhona ngale ithara abalayo ngeyakhiwa yiPortland Cement sibende ngabe sabenda I think iPortland Cement oyilafaji 5 kilometers kuphela. Otherwise akula mgwaqo. Bala population abathi bona efika more than 70,000 kule clinic 1.
Izakhamizi zihlala zikhonona ngenduba ezinje lezinye kuziphatha amandla zamadolobha. Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi idolobha ukuba libe lidolobha elimqoka lilokuthile okumele likunanzelele okukhanya kungasenzakali eZimbabwe.
Kulama esingathi ngesikho ngama milestones esiwasebenzisayo sasikhangela ama milestone enjengokuthi amanzi aphuma empompini anathekayo, imigwaqo ehambekayo elamagates ebusuku, impompi leziyana amapipe lana amasuwa lana asebenzayo.
Umlilo uthi ngenxa yalokhu amadolobha amaningi kugoqela ele Harare elifuna ukuba lesimo seWorld City Status ngomnyaka ka-2025 gasoke ekweneliswe lokho.
Within the next 5 years sikhangelela ukuthi ngo-2016 sigijimisa udaba lamanzi, ngo-2017 sikhangelela udaba legrowth, kuningi-ningi okunye kuthiwa ngama-agglomeration okutsho ukuthi amabhizimisi kumele bahlale phansi bavumelane badeliver singathi yi-economic growth. Awusozi uphongofika kuWorld City Status ungahlala ngaphansi waxoxisana labantu kwakhulunywa ngendaba zonke ezinyenginenge zabo special transformation, indaba zokuthi iland ibanjwe njani ngoba abantu babhongofuhlaliswa akuqedakala ukuthi siya ngani.
Ingcwethi kwezokuhlelwa kwamadolobha ama-town planner bathi udubo olukhulu ikungenela kwabezombusazwe lokuhlaliswa kwabantu ngaphandle kwemvumo yamakhansili. Ingcitshi ezisebenzelana lekhansili yedolobha zithi leli dolobha liqhubekela phambili ngemizamo yabo yokulwela ukuba yi-world class city ngo-2025. Lisebenzisa indlela yama-100-day plans phansi kwamakomiti achiyeneyo aphatheka kumisebenzi echiyeneyo efana lokuthwalwa kwabantu, ukutholiswa kwabantu amanzi, ezempilakahle, ukuthwalwa kwezibi lemithetho yamadolobha zesithi abahlaliswa ke ngokungekho emthethweni kumadolobha bazasuswa kuphela noma kungathatha isikhathi eside okuyinto evame ukubangelwa ikuphuza kwemithetho ndaba. Amadolobha amaningi akhala ngokuthi kulokungenela kwabaphathi ntambo ababona ngokubusa kwezwabelo lamadolobha kumisebenzi yabo beqotsha iziphathamandla eziqakathekileyo betshiya amadolobha esebenza labantu ababe bephethe izikhundla nje kuphela zingayisizo zabo okubuyisela muva intuthuko yamadolobha. Umphathintambo wezokubuswa kwamadolobha umnumzana Sevia Kasukubere uhlala esitsho ukuba akula nketa betshabi kwindlela asebenza ngayo esebenzisa amandla akhe ezombusazwe ethi ungenela kuphela ezolungisisa ubutshapha obukhona kumakhansili elizweni ukuba esebenzele uZulu kakuhle. Ngimele iStudio 7 Harare nginguMark Peter Ntambe.
Ugatsha olubona ngokuqhutshwa kokhetho kwele The Gambia luthi umongameli Yahya Jammeh yena oyaziwa njengontando kayiphikiswa njalo osele minyaka engamachumi amabili lambili esembusweni unqotshiwe kukhetho lwayizolo. Lolu gatsha luthi obemela ibandla eliphikisayo umnumzana Adama Barrow unqobe uJammeh ngesilinganiso esifika phose ichumi ekhulwini. Luthi njalo uJammeh uza kwamukela limpumela lanxanjena engakatsho. Sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga sambuza ukuthi kukhona na okungafundwa iZimbabwe kukhetho lolu.
Abadala bathi vele izikhathi zonke kuvamile ukuthi sikubone ukuzitho kunjengafuna ukusenzakala. Uma umuntu ethe wagida emdangweni waba nguye yedwa isikhathi eside waphinde sekhohlwa ukuthi abantu phandle vele bona bambona njani njalo bacabanga njani ngomgidi wakhe. Indoda lo ubesehlala isikhathi eside embusweni ubesebuse for 22 years singakulibali. Iminyaka eminingi le ngeqiniso likhona ube vele esekhohliwe okuningi okungabe kuyisifiso nezithakazelo zabantu belize lakhe. Yikho kumenze wagcine luzi election le njalo futhi okunye usuke walibala inkulumo yabadala leyana ethi kusina kudedelwana.
Sikhona na isifundo esingasithola thina njengelizwe leZimbabwe mhlawumbe ikakhulu esingatholwa libandla elibusayo ibandla likababa uMgabe la mabandla aphikisayo?
Izanu ngithemba iyakunanzelelisisa konke okwenzakalayo njalo iyakulandelela konke okwenzakeleyo. Ile sifundo esikhulu nangaphambanisi okumele isifunde. La mabandla aphikisayo eZimbabwe lawo ale sifundo esikhulu okumele asifunde entweni le esehlakalo sikaYahya Jammeh. Okokuqala ukuthi kumabandla aphikisayo kumele afunde ukuthi nxa engenza izinga lokuthi wonke amabandla aphikisayo ahlanganisa amakhanda athi gwaqa wonke abe nomuntu oyedwa angamfaka abe ngumuntu onguye ozamela amabandla lawo ku-election esingathi ngesilungu phecelezi coalition.
Umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe. Ku-Life Talk lamhla sixoxa ngohlelo lwetale lephalamende olokuqoqa imbono kaZulu phezu kwemali yama-bond notes. Kambe lithini ngalokhu? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amabandla aphikisayo kwele Indonesia yiwo abikwa ebekhokhela ekutshengiseleni okwenzakale esigodlweni salelo lizwe iJakarta. Abesimuslim besola usibalukhulu waleli dolobho besithi uhlukumeza abesimuslim ngoba engumKristu. Inkokheli yezombusazwe kwele Cyprus sivumelene ukuvuselela inkulumo zokukhumisana umlotha ngemva kokungavumelani endabeni ezithize ebesokufake lezi nkulumo engozini yokubhidlika. Umanyano we-United Nations uthi umongameli Nikos Anastasiades usevumelene lo Mustafa Akinsi ukuthi bazahlangana okwensuku ezine eGeneva ngenyanga ezayo. Umsakazo ngomsakazo wenu balaleli umsakazo olipha indaba ezimqotho umsakazo we Studio 7. Kesizwe utaba oluveza imbono kahulumende weMelika oluphathelane lesivumelwano seRussia lesigaba seAbkhazia esazihlubula embusweni wele Georgia.
Umongameli Vladimir Putin wele Russia usanda loba isivumelwano sokusungulwa kwebutho lomanyano phakathi kwelizwe lakhe leAbkhazia, okulilizwe elibikwa lahlubuka kwele Georgia. Isigaba seAbkhazia kanye leseSouth Ossetia semukelwa ngile Russia lamanye amazwe amancane asekela umbuso kaPutin njengamazwe azimeleyo ngemva kokuhlasela okwenziwa iGeorgia ngile Russia ngomnyaka 2008. Ele Georgia lona libona lezi zigaba njengendawo eyahluthunwa ngile Russia. Lesi sivumelwano sokubumba ibutho lomanyano sivumela ukuvulwa kwenkamba zebutho lakwele Russia eAbkhazia kanye lokuthunyelwa kwezikhali lamasosha aphansi lasemoyeni njalo lalelo butho nxa kungaba lokuhlaselwa kwalindawo liyabe liqondiswa ngumkhokheli webutho wakwele Russia phansi kweziqondiso zogatsha lwezomvikela wele Russia. Ugatsha lwezobudlelwano beGeorgia lamanye amazwe omhlaba lisole kakhulu lesi sivumelwano lusithi la ngamanyathelo ajonge oqalo lokubangela ingxabangxoza emhlobelweni lo njalo kusephula imithetho lelungelo lombuso okhululekileyo weleGeorgia. Isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba uMnumzana John Kirby wethule umbiko ethi ilizwe lakhe kalisekeli ngitsho lakancane isivumelwano lesi phakathi kweRussia lesigaba seAbkhazia esahlamuka sazihlubula embusweni weleGeorgia. Ethi uKirby kasisekelwa yiziqondiso lemithetho elawula ukusebenzelana kwamazwe omhlaba lesi sivumelwano. Waqhubeka ethi uKirby eleMelika kalemukeli njengamazwe alozibuse opheleleyo izigaba lezi ezazihlubula embusweni weleGeorgia ezeAbkhazia leSouth Ossetia njalo lisekela inkululeko egcweleyo yeleGeorgia lonake elazikhulula embusweni weleRussia. Ngakho ke eleRussia kumele lilandele iziqondiso zesivumelwano sika-2008 sokususa amasosha alo endaweni zeGeorgia zonke ukugoqela iSouth Ossetia leAbkhazia ukuze kuphendlwe indlela yokuthunyelwa kwencedo endaweni lezi.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika ngodaba lobudlelwano beRussia leAbkhazia. Kwezemidlalo lamhlanje amaqembu enguqu aqede kuzinga laphezulu kungalane yemiklomelo eSouthern Region Soccer League azadibana kumncintiswano weJoshua Mqabuko Nkomo Top 8 ozaqhutshelwa koBulawayo kusasa. Kubika uJoseph Njanji.
Imidlalo yesigaba sekwaterfinal yenkezo yeJoshua Mqabuko Nkomo Trukum Top 8 izadlalelwa enkundleni ezimbili ezibalisa eWhite City leLuveve kusasa. Enkundleni eWhite City kuzadlalwa imidlalo yeSpaska Group A lapho iqembu leIndlovu yanyathela elizadlala khona leqembu leTechnosphere ngehola lechumi lambili, kuthi emini ngehola lesithathu iqembu leZPC Wange lizadlala leTalent Vision. Enkundleni eLuveve kuzadlalwa imidlalo yeSpaska Group B lapho iqembu leBlack Boots elizadlala khona leliyamagagasi ngehola lechumi lambili, kuthi emini ngehola lesithathu iqembu leZetherapy Bulawayo lizadlala leBantu Rovers. Amaqembu azehluleka ukudlulela phambili ngemva kwemidlalo yequarterfinal azathola amadola angamakhulu amathathu, kuthi azaphelelwa ngumphako kusigaba sesemifinal azaphiwa amadola angamakhulu ayisikhombisa. Iqembu elizaphakamisa inkezo yokupheleni komncintiswano lizathola inkulungwane ezimbili lamakhulu amane zamadola aseMelika. Iqembu elizanqotshwa kufinal lizaphiwa inkulungwane eyodwa lamadola angamakhulu amahlanu. Olunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu kulabaqeqetshi abalitshumi lanhlanu abaphutshe izifundo zohlobo lwe-CAF B ebeziqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo ensukwini ezedluleyo. Ekhuluma ekufikeni emaphethelweni kwalezi zifundo, omunye wabaqeqetshi abakade bephatheke kuzo uzibonele Ncube oweqembu le-Amagagasi uthe ufunde okuningi okuzamphathisa emsebenzini wakhe.
Kuningi esikufundileyo, ikakhulu okugoqela imithetho yebhora, ukudla, indlela okumele sifundise ngayo abadlali. Ngibona ngamsebenzi wamsusa kubalula ngoba sengilakho ukuthi ngibe kwazi ukuthi abafana bami kumele baphathe njani, ngibalungiselele ngakaze yetraini nayo sengikwazi okumele kwenzakale.
UNelson Matongorere, uGibson Omela kanye loTaurai Manguiro yibakade befundisa laba abaqeqetshi abagoqela abanye abasebenza kumaqembu adlala ku-PSL abafana loTaku Shariwa weqembu leMutare City Rovers kanye loTrai Ncube weqembu leBulawayo City. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
uthi Woza, Woza Friday, my darling. Woza Friday, umsebenzi.
Selinqonywe kakhulu igigi labaculi bezokholo elisanda kuqhutshwa eHillbrow Theatre kwele South Africa. Kuleli gigi abaculi laba bathole ithuba lokutshengisa uZulu abadume ngakho. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekudibeni amaqembu ezomculo edlula ijumi lambili eHillbrow Theatre esethula inhlobo-nhlobo yonke yemiculo yezokholo. Kuleli gigi ebeliqoqwe ngumculo wezokholo odumileyo uSisitho ozibiza Queen in Gospel ndawonye lenkampani yakhe eSizo Promotions kanye leye ekhaya Neighborhood Security. Abaculi bangene bediyazela phezu kwekhapethi ebomvu nobucwazicwazi obubuseceleni bucecisile. Le yinto etshayelwe umpululo omkhulu njengoba bekungokokuqala kuningi labo ukuhlonitshwa ngalolu hlelo. Kwazise leli gigi belixubene lezigitazayo ebezivela kumemezeli uDJ Nyonis.
Bangene abantu izigilamkhuba ezivelela kwele Harare esezitshontsha amehlo abantu. Usenjalonje kunabomama ababili abatholakale ebutcher yase discount besilwa bebanga ithawulo besithi mulusu. Usenjalonje
impumelelo yaleli gigi ilethe intokozo enkulu kuSisitho.
Ngizizwa ngijabula siloku manje sanga ngoba lokhu kuyasibonisa ukuthi umculo wakithi ngekufe. Ngoba lokhu onana siloku esilako khona phala kuvile sokuyazi lezi ndebo ha uyabubona silo ukuthi hayi umculo wethu uyaphambili. Labaculi into engichaza kakhulu nje ukuthi sihlangane namhlanje singabaculi sibanengi. Kuza lama drink sihleka sindawonye kukhombisa ukubambana lokuqhubekela phambili. Yikho esikufunayo singama artists.
Umculo odumileyo kwezomdumo werumba uMartin Spanda owendolwane Super Sounds obungumhlonitshwa kuleli gigi laye umatshayele ihlombe abezokholo.
Kuyabukeka kakhulu ngoba ukhombisa ukubambana kwabaculi and kuyinto eyiyo fanele ukuthi yenziwe ngabaculi kuso sonke isikhathi ngoba singama role models kufanele sibonise umphakathi ukuthi thina sibambene ngakho sinayo ipotential ukuthi singabahlanganisa singahlanganisa abantu abaxabanayo kungakho lo mcimbi ubusisekile ngendlela eyisimangaliso.
Inhlobo-nhlobo yezomculo ebisethulwa kuleli gigi yiyo ethathekisa abaningi. Bezikhona ezizothileyo. Kube khona ezabo Masikhandi. Sibusiba khona eze sicadamiya. Kati ke bezikhona ebeziqala zize ziphela abantu bedladlazela.
Siyabonga jaha lezansi isikhathi isesesidliwe ngomangoye zihlobo ezithandekayo olivalelisayo ngontungamili inkomo.